So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mahlabezulu holamukela emsangazweni wo studio 7 ngomvulo omhla ka 30 Mabasa 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Sibangilizwe Nkomo indodana kamuyi umnumzana Joshua Mkhabuko Nkomo uthi laye uzangena kwezombusazwe ngelinye ilanga.
Inja yithi ngepolitics mina ngingumntaka Joshua Mkhabuko okanye Nkolo Nkomo, ngingumntaka Nkomo okuthi ukuthi ngifuna ngingafuni kanti ngizacina ngiphakathi yepolitics egcekeni, ngizacina mhlawumbe ngikugovernment one way or the other.
Uluhlu lwabavoti i-voters roll soluze lwethulelwa umphakathi ukuthi abantu badinge amagama abo ukubona ukuthi impela akhona yini kumbe hathi. Kambe abavoti bazavotela umuntu kungakhathalekile ukuthi uzaletha inguquko bani empilweni zabo na.
Themba ukuthi abantu bakubulawayo lanxa kungababantu bazakhangela ukuthi umuntu onguye owazamela ebulawayo iqale ibulawayo nguphi, ngoba yikho okuqakathekileyo kathesi. Kungakhathaleki ukuthi ngikuliphi bani, kodwa ukuthi futhi asikwenzeni ephalamenti.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Indodana kamnumzana Joshua Nkomo owayengumkhokheli webandla le-PF Zapu umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi laye ulakho ukulandela izithende zikayise angene kwezombusazwe. UNkomo uthi okwakathesi usabhekile nje okwenzakalayo ngoba isithi kuyaxokozela, kodwa sizafika isikhathi sokungena kwezombusazwe. Ke sizwe ingxoxo esiyenze laye, siqale ngokumbuza ukuthi kanti vele yena uzangena nini kwezombusazwe.
Yebo kanti baningi abantu abangibuza nalowo mbuzo. Kulula kanti, ngizelwe mina ngizalelwa phakathi kwepolitics. Inja yithi ngepolitics mina ngingumntaka Joshua Mkhabuko okanye Nkolo Nkomo, ngingumntaka Nkomo okuthi ukuthi ngifuna ngingafuni kanti ngizacina ngiphakathi yepolitics egcekeni, ngizacina mhlawumbe ngikugovernment one way or the other, ngizacina ngisegovernment ngendlela yokuthi indlu yakwethu ngeyobukhokheli, indlu yakwethu ngeyokubumba isizwe. Bese yikho-ke angike ngithi ukuthi ngizangena nini ikupolitiki, kodwa ngithi ngazalelwa kupolitiki kanti angeke nguvike ngize ngifika ngathi lokhu. Okuyalo kufunwa ngabantu njengobana ngitsho nje ukuthi baningi bembuza nalowo mbuzo, sizabona ngokuya kwesikhathi mhlawumbe akusekho khathana.
Bakhona abathi ilizwe leZimbabwe alingeke labuswa ngumuntu ovela esigabeni semaNdebeleni, bekhangela yona imbali kababa uNkomo besithi ngumuntu wayeziwa ilizwe lonke, kodwa kwathi sekufika ekuvoteni abantu kukhanya abamvotelanga. Ukubona njani wena khona?
Akusiloqiniso lelo ukuthi umuntu ovela kwesinye isigaba angake afinyelele embusweni weZimbabwe. Lokho kuyimfihlo kaNkulunkulu, ngamafithane kuyimfihlo kaNkulunkulu. Yebo ye, singathi umdala kavotelwanga ngo-1980, njalo akusiloqiniso lelo. Siyakwazi okwenzakalayo ngo-1980 kuze kuyefika ngingathi kuze kuyefika ngo-2013. Ama-election avele abangahambi ngendlela eqondile, siyakwazi sonke khonokho. Kwavele kwahle kubonakala ngo-1980, kwathi kuqedwa ukuvotwa amabhokisi okuvotwa athwalwa aya England. Abakwaziyo bathi lawo mabhokisi afika England achishwa, echiselwani kathi kufihlwane. So-ke hhathi asingeke sifito lokhu, singabantwana beZimbabwe sonke, la magquba alinganayo okuba ngo-president. So lo le minyaka engu-40 kusiya phezulu sonke esileminyaka engaphezu kwa-40 sibelungele lokuba ngu-president. Njalo asingeke sitsho ukuthi akulamunye umuntu ongavele e-Bay Bridge kumbe akusiloqiniso lelo. It's a matter of time, into ziyatshintsha, kanti isikhathi yahamba into ziyatshintsha. Abantu baka-1980 intanga zethu igeneration yethu akuseyo le generation entsha so igeneration le esikhangela izinto ngelihlo elehlukeneyo kulele
manje ngokubona kwakho asithi usungena kwezombusazwe ubona ungani ungabumbi bandla kumbe likhona ibandla obona ungani lihambelana lezifiso zakho
thina umsebenzi wethu kanti imuli yankomo ngokubumbisizwe okwamapolitical party kubuya emuva into yokuqala esilayo engumlandi wethu ikubumba isizwe sezimbabwe
ngamafitshane uthi ibandla ke ukuthi uyakhe isizwe kuyabe kumele kube le bandla lezombusazwe uyabuya kwenza njani khona
angakhulumi into zababandla kathesi kanti kuyaxokozela into yababandla iyaxokozela angeke ngikhulume ngababandla kathesi ngikhuluma ngumlandu wakonkomo esilawo lapha emhlabeni
lo ke ngumnumzana Sibangelizwe Nkomo indodana kamnumzana Joshua Nkomo owayengumkhokheli webandla le PF Zabu obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo uluhlu lwabavoti voters roll soluze lwethulelwa umphakathi ukuthi abantu badinge amagama abo ukubona ukuthi mpela akhona yini kumbe hatshi isiphathamandla sogatsha lwezokhetho izek umnumzana utloyile silayigwana wethule umbiko othi abafelwa izihlobo kumele baye emahofisini kamsitheli lencwadi zama-death certificate ukuze amagama alabo abasishiyayo acitshwe kulolu luhlu wazi senjalo ukuthi asebesuke kukheli lapho ababhalisela ukuvota bekhona kumele bahambe lencwadi ezikhomba lokhu ukuze batshintshwe lapho abazavotelwa khona njengoba nxa uvotele kwesinye isigaba awungeke wavota kwesinye ukhetho lokudinga abazamela ibandla lezanu PF kukhetho lwama-primaries ludluliselwe phambili izolo ukuze lwenziwe namhlanje kulandela ukuphuza ukuqala ngesonto uluhlu lwalonyaka lukhangelelwe ukuba lempambaniso ezilutshwana kakhulu ezenqabela ukuthi umuntu munye aphinde ukuvota ngoba kwasetshenziswa uhlelo lwe-biometric esebenzisa impawu zeminwe lenhlamvu zamehlo kunjalo nje izolo amanye amalunga ibandla lezanu PF azithole amagama awo engekho kuluhlu lwabavoti okubangele ukuthi ukhetho lwama-primaries ludluliselwe lamhlanje. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Iningi labantu livukele ukuya kulezo ndawo zokuvotela ngesikhathi esabekwayo sehola lesikhombisa ekuseni kodwa lathola lokhe kungakalungi. Abanye balaba bantu bahle bakhalala kuthi ababuyeleyo labo bebehlangana lenkinga ezimbalwa okubalisa ukuswelakala kwamagama abo ku-voters roll kanye lokuba kulethwe ama-voters roll akudala kwezinye indawo. Umkhokeli wohlangothi lwezokukhankaselwa kwebandla kuZulu ukuba alivotele u-political komza ongathandanga ukuthathwa amazwi u-retired Major General Angel Bert Rugeje uthi baphoxwe yinkampani yeJongwe Printers. URugeje uthi iziphathamandla zale nkampani azibatshelanga iqiniso lapho sekulenkinga. Kodwa omunye wabafisa ukuncintisa ukhetho lwamalunga edale lephalamende emele ibandla lezanu PF emzini weSunningdale unkosikazi Irene Msarurwa uthi kukhona ukutshaya amanzi. Uthi kunengi amalunga ebandla lezanu PF akhala ngakho okuzabangela ukulahlekelwa ngamavoti nxa inkokheli ingasakulungisisanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Siyabonga Mavis. Kunjalo nje inkokheli yecelele MDCT elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe izolo lenze emhlangano edolobheni leKhwekhwe lanquma ukuba liza kwenza ukhetho lokukhetha abancintisayo bemele ibandla ama-primaries ekupheleni kwenyanga ezayo. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Linda Masarira utshele iStudio 7 ukuthi baqale bama ukuthi bayenze ukhetho lwama-primaries kulandela umhlangano we-Congress abawenze kumaviki amabili adluleyo. Kunjalo nje, kukhetho lwedluleyo abantu bebevotela abantu kungakhathelekile ukuthi bazaletha inguquko bani empilweni kaZulu ingqe bengabebandla umuntu ayabe elikhwabitha. kodwa lomnyaka amantu bakhanya behlolisisa amazwi lezithembiso zabafuna ukuncintisa kungakhathalekile ukuthi ngabe ZANU-PF kumbe ngabe MDC. Lokhu kuzenza kube lamalunga edale lephalamende avele kunqa zonke zombusazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana David Ndlovu, onke waba ngumeya wedolobho lakoBulawayo, endawonye lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo, onguye osungula lingxoxo.
KuZANU-PF uthiwa olethiweyo yena lowo nguye alim-analyze, alivunyela ukuthini, alikomenti, yena lowo obuyileyo yifaka kuphela. Yikho sokusilimazile, especially kuleyi region yethu enga. Kuphonga ukuthiwa yena lowo khona kayengena. Kanti-ke thina silesifiso esikhulu kakhulu ukuthi abantu kabake behlale phansi, behlise iphika, becabangisise ukuthi umuntu esifuna ukumfaka uvele ungumuntu bani. Abantu bengalaleli umuntu izinto ezizabe yazikhulunywa ngumuntu esefuna ukuyangena. Umuntu akakhangele ukuthi before vele engena wenzeni for isigaba, usiyenzeleni, kuyini okukhanyayo okukhombayo ukuthi engangena uzaqhubeka esuka la esiya phambili. Ngoba uphonga ukuthi nangu sevumbukile sefuna ukungena, sesithi nguye ngoba elethwe libandla sengena, sigcina silahlekelwa ngabantu abangasinceda kakhulu. Sikhetha abantu abangasisizi ngalutho, babantu asikini special origin yethu. Ke sihlale phansi sicabangise lama issues ethu amaningi bafuna ukukhangelwa alungiswe. Nxa singaphonga udobha kufethi enobuyileyo siyazilimaza thina sodwa. Abantu bavele ungumuntu bani, usenzeleni before asiqakathekiseni khona lokho. Nxa umuntu evele engakaze akhulume ekhulumele iy'ndaba zakhe, kuyini okuzanyeza ukuthi ayiqase ukukhuluma sesephalamende.
Ubaba Ndlovu, siyasizwe abanye besithi amadolobho ikakhulu koBulawayo khona ngapho lidolobho le-MDC, kunjalo yini lo umnyaka?
Ngibona abantu bakoBulawayo ngikwazi kwami ngikuzwa kwami ma ngihambe endleleni bathi kulo nyaka abafuna ukukhetha umuntu ngebandla, bafuna ukukhetha umuntu abalesiqiniso ukuthi uzamele iBulawayo ugodo. Mina angivumelani nomuntu osukayo vele isikhathi esiningi athi mina ngifuna ukumela abantu. Mina ngivumelana nomuntu okhethwa ngabantu ukuthi cela usimele. Isikhathi esiningi abantu abaningi elizweni kathesi kuthiwa ufuna ukumela labana abantu, ufunelani ukumela abantu, kungani abantu bengakhetha umuntu ozabamela? Ngibethemba ukuthi abantu bakoBulawayo lanxa kungaba abantu bazakhangela ukuthi umuntu onguye ozamela iBulawayo sale iBulawayo nguphi, ngoba yikho okuqakathekileyo kathesi. Singakhathaleki ukuthi ngikuliphi bani, kodwa ukuthi uzafikwenzeni ephalamende, uzayimela yini. Yabona iZANU-PF okuliqiniso lokhu abantu bekufuna bengakufuni, iZANU-PF is the regional party. Ngazi ufika khona ngale kodwa lithethi lina antu bakini wakulaya balikhetha ngalimele ngubani. Thina silakhangela abemasingo bethu, thina sikhangela imasingo elingathethi ngeBulawayo le, ngoba yanot represented. Yinto embone ngana abantu bakithi iyakhathaza. Ngiyakwazi into ehluphayo kakhulu enzathanda ukuyichasise le yokuthi ungathi uyasukuma ukuthi ngiZANU-PF laba abafuna izikhundla sebevala ngokuthi iZANU-PF ngamagugurawundi gugurawundi. Bekhohlwa ukuthi mina abakhuluma ngami yinje mina uNdlovu yi-victim yegugurawundi. Abantu bonaba ngaleso sikhathi babeku-ZANU-PF eyayiyo ababengama-prominent awegugurawundi abasuka bangena kwe-MDC bathibilika bathi thina esasikuzapho ngale sikhathi sikugugurawundi. Yinto efanele ichasise khona okuhle ebantwini.
Mnumzana Fuzwayo, wena uthini nxa ukhangela okwenzakalayo? Ubona ungani ngeliphi ibandla elikhanya lithembisa kumbe singathi elikhanya lilezifiso zikaZulu?
Okwakhathesi sibili kulele shine siya kuyo kuza kuba nzima, ngoba umnangagwe yasukuma ukhuluma izinto eziningi ezazikhulunywa yi-opposition isikhathi sonke. Yizo asezikhuluma usengithinte abantu iy'ngqondo zabantu azithwazwakala ukuthi bathini ngaye. I-opposition ibuya ngama-agenda zamatsha apointa la ukuthi kule zinto thize abazithembisa abantu ezinkhona zizabuya. Siyambona uChamisa ubuya nge-completely different strategy, ukhuluma ngezinto zamazwe athuthukile leyo aphezulu kakhulu ukuthi yizo kumele sibe lazo and yizo izinto ezifiswa ngabantu. So kwakhathesi kusasenzima ukuthi kuthweni, kodwa okukhulu okusengqindeni yabantu ukuthi abantu ngokuzwakala phansi la sebefuna utshintsho, sebefuna utshintsho, sebekuzaba nzima ukuthi ZANU-PF isukume ngendlela eyayisenza ngayo kudala nxa icabanga ukuthi izayenza ngayo. So ngaba le nkalakatha ye-surprise sibili ingxenye ZANU-PF icinike igenquliwe, ngoba abantu hayi iyehluleke kakhulu kwemuva ngayo. So abantu abasela themba ukuthi noma noma umnaka kwangathembisa okunganani izinto ezintsha noma engathini bangangikhona besabalalela namhla so ingxenye zami PF ngathi
Mnumzana Ndlovu ungasigqibela uhlelo uyavumelana yini laye umnumzana Fuzwayo ngalokho akutsho
into engayitsho mina ukuthi ngasikhuluma ngezami PF fanele sikhume ngeye abanye bathi 37 years sikhulume ngezigaba ezithize 1980 abantu abayo opposition up to 1999 babe izami PF bonke abantu bona up to yeah 1999 thina sasikuzaphu sangena ku unit 1987 ngaleso sikhathi bonke bona abantu abantu labo beshuleka ukuguqula babaleka bamecela sasana thina silisana lakho lanxa kwakuba lutshanga abantu babesezokukhuluma kuze kwathi ngo 2017 lapho abantu bonke abezimbabwe abahlanganayo bathi hayi enough is enough sesivulileke ukuthi abantu kathesi abazikhethele ngokufisa kwabo so and beqinisa ukuthi abantu bazakhetha ngokusifisa kwabo ukuthi obameleyo oweqiniso nguo bengakhangeli ukuthi abantu babekhuluma ye ezinye izinto ziyakhuluma ngama-opposition but uzafanele ukuthi ezinye izinto vele azisiseki ezikhulunyayo ubona ukuthi izinto ezi-impossible ukuthi zi-achieve akumelanga ukuthi umuntu athi uzakwakha ibridge okungenamfula lithi umfula wakhona ungaphathi uzaprovide umfula zisesesenixakezela izanu
baba Ndlovu ongakhohlwayo ukuthi izanu yizanu kayitshintshi ayikazivele itshintshe noma yaba nini ile nto yathiwa ligwara igwara layo kalipheli ngazi yenzeni ngazi umgaba engasekho izanu yizanu
akuyezakala
siyabonga
lapho belilalele isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana David Ndlovu owake waba njalo ngumeya wedolobho lakobulawayo exoxa endawonye lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo. Umbukiso wezokuthengiselana lezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair obongwa ukuqala kungasombuso kaMnumzana Robert Mugabe ufike emaphethelweni izolo kobulawayo lapho osemabhizimusi abaveze ukuthi basebenze kuhle njalo bakhangelele ukuzobukisa njalo ngomnyaka ozayo. UAnastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma emhlanganweni wokugcina lentathelo izindaba eZITF, umqondisi wenkampani yeZITF, unkosikazi noMathemba Ndlovu, uthi umbukiso walonyaka uveze ukuthi ngempela ilizwe selizimisele ukuvuselela umnotho njalo abafuna ukuzotshala imali kuleli bayamukelekile.
Umbukiso walonyaka weZITF usufike emaphethelweni, sisuthisekile ngokuthi imbukiso ibilohlonzi lokuthi besilabo somabhizimusi abazobukisa abadlula amakhulu ayisikhombisa lengxenye, njalo besilamankampani amatsha adlula amakhulu amabili lengxenye, phakathi kwawo angamachumi amane abesuka kwamanye amazwe.
Umbukiso lo oyandise ukuvulwa okusemthethweni inkokheli zakwamanye amazwe uvulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kusenjalo abalimi bemaphandleni abalima kungela kuthelezelwa labo bangenile kumbukiso wamabhizimusi lokuthengiselana ngaphansi kwezokulima iFarm Produce. Abanye abasuka eBubi, eNkayi leGwanda bancinte abanye bathola izipho zekhuba umvundiso lenhlanyelo. Unkosazana noThani Ngwenya olima ngamanzi ezulu kuphela eseBubi konkosikazi nguye oncinte abanye wathola itrophy ikhuba umvundiso lenhlanyelo yendumba, umumbu, inyawuthi lamabele. Omunye njalo unkosazana Pauline Nyoni weBubi District Ward 5 Village 18 ubukise ithanga elikhulu ukudlula wonke embukisweni, laye uthole isicoco.
Ngiwine ihlanyelo ezimbovu le agri-seeds lamafetalayiza lezingwane, njalo ngikhona ngizawina futhi kuma-individual nakumphumela wama-numbers.
Unkosazana Violet Ndlovu abalima kungela kuthelezela bebahlanu eGwanda eWilonke labo banqobile bathola isipho senhlanyelo lomvundiso.
Siwine umumbu inhlanyelo i-40 kg yomumbu lenhlanyelo le soya beans lemithi yezibungu lengwane ezingu-5 so lapha esikhona sise Willowong njengabalimi ama farmers sise Willowong sonke silanganyela khona bekulimeni kwethu silima siyi-team yena sisebenza sindawonye.
Abalimi benkaye abalima ngamanzi ezulu labo bangenile kulo umbukiso walonyaka wezokulima ezitf. Unkosazana Rosemary Ndlovu uchaze ukuba baphoxwa lizulu ngoba alisani kahle.
Hayi, ukulima kuyaqhubeka kakhulu enkaye, siyakujabulela.
Isikhulumeli se-National University of Science and Technology, umnumzana Felix Moyo, uchaze ukuba ikolitshi libukisile ezokulima ngenjongo yokuthuthukisa impilo zabantu, njalo bakhangela lokufuya inkomo lenkukhu.
Kulezokulima phecelezi agriculture, kulezo technology, kube lezempila kahle medicine, kube lezomnotho kanye le mining. Ku agriculture sikhangela ngisho lokufuya inkomo, lokufuya inkukhu, lokuthi singenza njani ngcono ukuze kube lula, ngoba inhloso yethu enast ukuthi impilo zabantu zibe ngcono, phecelezi ngesingisi singathi thina improved life, better live, impilo zabantu zibe ngcono kula izolo.
Umbukiso walonyaka oqale ngolwesibili kuyona le iviki wagqitshwa izolo ntambama, uqhutshwe ngaphansi kwendikimba ethi Sustainable Industrial Development Inclusive Competitive Collaborative. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa sezihalalisele izizalwane zakulelo lizwe ngesikhathi zinanza ilanga lenkululeko ngolwesihlanu. AbeZimbabwe laba bathi kuningi abakukhwabithayo ngenkululeko yakweleSouth Africa abafisa ukuthi kwenzakale laseZimbabwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
AbeZimbabwe kwele South Africa bathi amhlophe South Africa ngokufikisa iminyaka engamachumi amabili lane yenkululeko. Kwakumhlaka 27 Mabasa 1994 ele South Africa lithola uzibuse. Ngemva kwalokho kwethulwa isisekelo sombuso esangconywa umhlaba wonke ngokupha inkululeko egcweleyo kuzalwane zakwele South Africa. AbeZimbabwe bathi kuningi okubathathekisayo ngenkululeko yakwele South Africa, ikakhulu ngesikhathi lalo lelizwe lilungiselela ukhetho njengeZimbabwe. Umgcini sihlalo weZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngabuto Mabena, ukuthi iZimbabwe leSouth Africa zasebenza ndawonye ukukhulula amazwe la omabili.
Ilizwe leSouth Africa lalwela langamaZimbabweans ngesikhathi ikakhulu abazali bethu babesebenza eWenela, labanye ababebuye kudala lapha eGoli, kanti ke obaba labafowethu basebenza bonke kuZipra leMK. Yikho ke nxa bethokozela usuku lokukhululeka kweSouth Africa, lathi futhi kuyasikhuthaza futhi kuyinto esijabulelayo.
AbeZimbabwe bathi inkululeko ephiwa amabandla aphikisayo ekwenzeni imihlangano lemikhankaso yawo kanye lokusola uhulumende bengabotshwa ngamapholisa yinto enhle kakhulu abafisa yenzeke eZimbabwe. Ucelela abezindaba abenza umsebenzi wabo ngenkululeko kungadingeki babhadale lutho, kungadingeki amacence okusebenza, njalo bengabotshwa mahlana nxa besenza umsebenzi wabo ngenye izinto abathi yinkululeko edingekayo eZimbabwe. Umgcini sihlalo wenhlanganiso elilamalungelo abomama kwele South Africa ezim imbokodo, unkosazana Victress Matutu, uthi yena uthathekiswe ngamalungelo aphiwe abesifazane ngohulumende.
Kumnandi ukuba isizalwane seMzansi ngoba lobu ngumuntu wesifazane inkululeko uyibona uzuyibambela ngezandla. Silwesifiso njengabomama baZimbabwe ukuthi le inkululeko esiyibona eMzansi Afrika ngabe yenzeka laseZimbabwe. EParliamente leMzansi bagcwele abantu besifazane baphethe ngokufanayo iqatho labesilisa. Amakhampani amaningi eMzansi aphethwe ngabesifazane esikufisayo lathi singabomama baseZimbabwe.
Le into egcizelelwa isikhulumeli senhlanganiso yezimi imbokodo unkosikazi Corence Mkhosi Ncube.
Ngiyembona nje lako lomzansi nxa ngabe umuntu ongumama ethole umntwana engasebenzi. Uhulumeni uyalelekeleka angenelele umntwana akwazi ukwendleka athole imali azafika ezingeni lokuthi alingane iminyaka mhlawumbe engaphezu kwamashumi amabili nane. Kuthi le msebenzi kakhulu nxa kuvuleka amathuba emsebenzi kuhulumeni baqala ngokukhangela umuntu ongumama.
Ngaphansi kombuso kamnumzana Robert Mugabe, baningi ababotshwa bamiswa phambi komthethwandaba ngoba kuthiwa bathethise umongameli. Le yinto engakaze yenzakale kwele South Africa, loba nje malanga wonke abantu bekhuluma loba yini abayithandayo ngomongameli. Isizalwane seZimbabwe kwele South Africa, umnumzana Nkalipho Mathema, ozalwa eGonye eNkayi, uthi akuthanda kakhulu ikusebenza kwamaviyo ozomvikela lamapholisa engathathi hlangothi.
Ngithi kuthiwa yatholakala ngo-1980 kodwa uma ngabe uqhathanisa indlela esiphila ngayo ngempela ngempela ayikho leyo freedom okhulunywa ngayo. Amaphoyisa, amasoja sekwenziwe ngathi izinhlaka ze-ruling party kathi kunjalo.
Kwezemfundo sekulamakhulu ezikolo lapho abantwana abavela emulini ezingabayanga abafunda khona mahala, kanti uhulumende usanda kumemezela ukuthi abantwana abafanayo la nxa befika ema-university bazafunda mahala. Unkosazana Sibonkosi Ndlovu uthi le yinto edingeka ngesiphangiphangi eZimbabwe.
Xa singathola i-free school fees nathi ekhaya, primary level, secondary level, sikwazi ukuthi umntwana uzofunda push as long as nisele. Thina sisafunda u-grade 7 vele ukurejester kodwa hayi ngemali. Manje abantwana ababhala u-form 4 babhadala i-center fee noma befunda lapho. Thina safunda ukungayibhadali i-center fee uma umntwana waleso sikolo.
Ukuzimela lokusebenza ngokukhululekileyo komthethwandaba kwele South Africa ngenye yezinto esezithathekise abaningi. Ma kudalwe amacala kumbe kwephulwe umthetho, imthethwandaba yakuleli yethula isigwebo kulandelwa umthetho kungakhathalekile ukuthi ngumongameli loba isiphathamandla sikahulumende okufuze sijaziswe. Iningi ke lithi lithokoziswa ukuthi selokhu kungena umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni buningi ubufakazi bokuthi amalungelo kaZulu asehlonishwa ngcono. Ngumele Studio 7 Johannesburg kule South Africa, ngingoBenedict Nhlapho.
Kwezemidlalo izolo abalandeli beqembu leDynamos bake bachaya labo umpululu ngoba iqembu labo lize lanqoba ngesikhathi esedluleyo umnyaka wonke lo bebelokhu bengakanqobi. Asizweni okunengi kuJoseph Njanji.
Iqembu leDynamos linqobe kwakuqala kumncintiswano walonyaka weCastle Premier Soccer League lapho lichaye leBulawayo City nge-2-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeRufaro. Iqembu leDynamos lihlehlelwe nguJames Marufu kanye loBlazing Moyo, kuthe leBulawayo City lihlehlelwe nguNhlanhla Ndlovu. Limpumela ichi iqembu leDynamos lemiklomelo eyisithupha njalo likhuphuke lisuka emsileni wengalane yemiklomelo ladlala endaweni yeshumi lanhlanu. Kuthe leBulawayo City lisendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi lile miklomelo emine ngemva kwemidlalo eyi-2. Umlandeli weqembu leBulawayo City uDenzil Dube uthi sekumele iqembu leBulawayo City lizame omunye umqeqeshi ngoba uDarlington Dodo uyamehlula.
Hayi, lapha mbona okungcono ukuthi ukhochi lo weBulawayo City bemkhiphe ngenxa yokuthi ngumuntu owarelegatiza lecholocho last time. So layo iBulawayo City ingagcina silandele sikhichiwe bengamchiya lokho engaphuma.
Umqeqeshi uDodo nguye obeqeqesha iqembu lecholocho nyakenye ngesikhathi ligunyulwa kusigaba seCastle Premier Soccer League. Komunye umdlalo odlalwe namhla iqembu leTriangle linqobele Chapungu nge-3-1 nemidlalweni odlalelwe enkundleni yeGibo. Abahlehlele iqembu leTriangle nguDelic Murimba, Olamek Namu kanye loPhineas Pamusi, kuthi iqembu leChapungu lihlehlelwe nguPhilip Marufu. Iqembu leTriangle likhuphuke lahlala endaweni yesine lile miklomelo elichumi lesithupha. Kuthi iqembu leBulawayo City lona lisendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane lile miklomelo emine. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji, selugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngo 7:30 ntambama. Igama nguChris Gande.